ivangeli lothando mama yaye ngumono ngiphenye khathi kwezi othando ivangeli lothando mama yaye ngumono ngiphenye khathi kwezi othando ivangeli lothando mama yaye ono ngiphenye khathi kwezothando
ja 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 lo unjengile
sabune nocula lento sabune nocula lento ayunjengile yodwa hey nakhone nakhone Yeah.